Izakhamizi zesilonga zivukele enkambeni ngomvulo zisiyakhalaza ngokutshontshelwa izifuyo osekubhahile kulumango njalo zisithi kukhona okunuka santungwana. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba induna uMarupi ethumele umbiko enkundleni yeWhatsApp ekhuthaza uZulu ukuthi aphakame ngobunengi.
Cela nje abakhululekileyo sihlangane nje kusasa eguyo silwe ngohlupho lolu esingalo ekutshontshelwa ngoba eyi sesithile kanzima ngoba sesitro amasena amapolisa amalamasela asihlanganeni ngobuningi bethu bazali sizimele ngempahla yethu.
Izakhamizi aphuma ngobuningi ngoba zisithi amapholisa kumele agcutshungulwe ngoba kukhanya yikhona adla lamasela ezifuyo. Nangu usobhuku wesilonga usidanke.
Ukusukisela khona fana sithatha umbuso obusela ukhuphuke kakhulu onjengokuthi thina sesikuba lokuthi lamapholisa phakathi.
Amazwi akhagcizelelwe ngomunye njalo usobhuku wesilonga umnumzana Mawande.
Asakwazi lento esiyenzayo kodwa siyaba siboni ukuthi khona ngombono wethu udlelwane kukhona emapholiseni lemaseleni ngoba nivele umpholisa ngabela ashike khona lapha ezigameni sakithi. Uzabona sekhithi bangimota masinyana ntokoza. So kuhle kukhanye khonapho ukuthi khona sela umpholisa wonke ongena lapho bonke sebelezi mota bonke.
Umnumzana Victor Vodloza Spanda oyisakhamuzi emanama uthi bazathatha amanye amanyathelo nxa amapholisa engaqhubekela phambili esebenzelana lamasela.
Asithole amagama amanye amapholisa athintekayo abangumapholisa abanye ngabasethuli khempu abanye ngabase enhwali abanye ngabaseguyu. Ukusizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi laba abantu yibo sibathembileyo amapholisa ukuthi kube yibo silwisana sindawonye lezigebengu. Sesikhathele ukuthi uma uhulumeni engathathi amanyathelo ngalokhu okwenzakalayo kutsho khona ukuthi thina njengabantu sizothatha amanyathelo thina ukuvikela izifuyo zethu.
Izakhamizi lezi zamukelwa ngomkhulu wamapholisa esiqinini seGwanda umnumzana Mandla Nkosi Moyo othi amapholisa engabe esebenzelana lamasela azajeziswa. Kodwa isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthi akulasikhalazo asebesitholile ngamapholisa eguyu. Kulinyanga amapholisa eGwanda aphuma ejume siyadinga amasela enkomo eShanyawugwe ngemva kokutshaywa kwezakhamizi lamapholisa ayelonda enkomo. Omunye walabo abathola inkomo zabo umnumzana Cosmas Chabalala owekhezi.
Sibabonga bomthetho okusukisela eGwanda kuze kuthi Beybridge kuze kuthi Plumtree. Ngithemba babekhona iningi labantu babonile impela ngendlela okusetshenzwe ngayo. Asiqhubekeni siya phambili balimi. Maybe ukusela lowo bungayehla udede ukuze sifuye phela kusibe lekusasa lethu labantwa bethu bebe lekusasa labo ngoba imfuyo yiyo phela impilo uma ungela sifuyo impilo kayikho.
Emnyakeni edlulileyo umpholisa wekhafusi wabotshelwa ukutshontsha inkomo eziyisithupha. Uwilson Mtazwa kanye loTafaza Kurimsandu bagwetshwa iminyaka elithumi lasiyagalombili ngomnyaka ka-2014 ngemva kokutholakala belecala lokutshontsha. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.